indlela enkulu ngenzama kanti lapha abadala sebehlala sibe le nyanga eyikhwana eyisiyana kati 4 months ingawutheli umuntu lowo wabadala wesosha wose kuthi labana labo abangakafikile iminyaka efunakalayo ukuthi umuntu ethole kusosha wose labo ama-prizes enhlubu ezitolo sesejula ama-10 kg TV za-$30 ukuthi uthenge 50 kg ngawule muli sekunzima kfile ayindlalo ikhona ibathwalise nzima abantu especially umsibili wangithi lapha ejethe siyezeyofika kuwonke ngale jambezi lesikhathi ukudlalanakuthoti imali yangkona ayibonakali ukuthi babe bekwanise ukuthi bezithengile emashoti
khona emasimini akulela kudobhayo ngitho ngitho
emasimini vela akuzange kutholakale lito izwi alinanga le ndlela yathi kujonge emasimini kade kungela lutho sibili azange lapho ukuthola lokhu hawu okuncane akuzange ukuthi abantu bezivune kubuye emakhaya yiliziyana kade kuphelele ekuwoteni lokukhuza njengomuntu lowana but hhayi kade kungela lutho sibili konke
manje zona izifuyo-ke ziyathola yini amadlelo kunye lamanzi okunatha
izifuyo endaweni zethu lapha kochejo magoli dingani ziyangena phakathi lapha egemu lapha yikho lapha ezidla khona ezinye ziyabuya izifuyo zisidla laphana ejeje utshani bukhona sekutshiyene le ndawo lapho bayezela khona eriseva laphana ngenxa yokuthi amanzi azange engene phandle kwaphuma utshani awulutshwani kakuti so atleast siyakwanisa ukuthi zitshole ubutshani okuthi yenza isikhathi zingafisa kobonovemba zisinza then ukuthi amanzi bayazikombele izibhurani lezi zikaphuma amanzi but ezinye izibhurani seziwomile kakho kade
manje ubona ngani kusuyaphela umnyaka kuzaba kuhamba njani
kukhanya uhulumende ngasikhuluma labo ko-GNB kukhanya basalungisisa ko basayenza amanye ama-logistics yona ukuthi abantu bengancedakala njani but akukapromisi kakhulu ukuthi kungaba le red leaf masinya but nxa bekhuluma lapho ngokuthi no kusalungisisa okunye kubona ukuthi ukuza nxa kungatholakala kuzafika lapho kulabantu njani in terms of i-transportation and then sometime tshele ukuthi hayi lungisa ilisti yakubuyela e-GNB GNB bayekuthi bazathengisela umuntu an individual isaka nge-$38 engakafaki imali ye-transport kuyakumele ukuthi abo-headman bedinga i-transport for their people so isiyofika kulodisemba novemba hayi vele akutoli ukuthi kungizafika kuze because even okwakasese hhayi abantu balandile uyambona jena umuntu wehamba ingakakusheli yabona isethi yake ukuthi hhayi vele iyakhuluma okuningi mayelana ngendawo zendlala zona lezi eyitholani njenezi so inzalo ikhona kuyake kunzima kakhulu okokuthi izenye ezikolo kulama-drop out ngikhuluma kuzezendawo endlala because umntwana ukuthi ekuhambe edistance ephenduke ebuye ezehlala engadlanga uyaprifera ukuthi esinye engasahambe isikolo
khona ezikolo-ke kunjani siyasizwe ezinye indawo ezifana labo binga besithi bona amatisha kawasekho kunjani khona ngapho esigabeni
esigabeni amatisha akhona amatisha akhona but uhlupho lonalolo ukuthi amanye amatisha angkona akhona wona lawana amatisha lawana angaphelelanga ngangikhuluma njalo ngiyabe ngizama ukuthi wazi hayi angikwazi ukuthi ngakhuluma ngisithi ngake ngingazama ukuthi ukhulumisana labe-public service commission ayiyo ba-responsible lendawo ye-deployment yama-teacher ngibatshela ukuthi youfind ukuthi isikolo siyabe silo-teacher oyi-one ofundisinne-twenty teacher form one up to form four so uzazibuza ukuthi teacher yena lo uzayenelisa yini ukuthi echaye ama-classes lawana wonke because ungathi umunike an exam class kuphela yama-form fours ama-form ones lawo they need i-good foundation So uyabona ukuthi ama teacher ayashota, sub-service commission layo iyayisithi iyanikwa a certain number of teachers to deploy. So ama teacher, of course labana kade bekhona abadala ncane kuya kubuzwa ukuthi basinyelele yini ukubuya bezakuzekuthi akulamali babuyile baseyezekuthi amasiki okunambileyo kuyanakokuthi abalamandla intenginawonqaba abawuthabeli aselenizipassion amin lokuswelakala kwemariko nokoba bayakhona ona sini bakhona nje bathi bayakhona ona ukuthi imali ilutshwane.